indonje fana nayo esingathi ngesilungu obvious ukuthi ngubani ozawina uya wina uTrump lapha eIowa ngenxa yendlela iRepublicans zonke ezikhangela ngazo ukhetho lolu olubuyayo.
Ujohn kunabo cacile bawamthombe
bona nxa bekhangela ngababona omunye umuntu ongabakhokhela ngaphandle kukaTrump. Yikho ke ngaleyo ndlela laba abase-Iowa abaye babazaba bengumhlanhlandlela baza kwenza njalo ukuthi bamfake. Nxa ukhangela ama-polls ayatshengisa ukuthi uphambili kakhulu uTrump kakho omlandelayo.
Ye, mase sikhangela uDeSantis lo nkosikazi Haley kambe bona indawo belokho bephakathi khonapho
angazi ukuthi bakhumbulani. Engxenye bakhumbula ukuthi kuzaba lokunye ukugwenxeka okungaba khona umdlalo lokhu uzaqhubeka usiya phambili. Ugwenxeka onjengokuthi engxenye i-court ibambe uTrump icala elikhulu kungakafiki ama-elections ngo-November.
Ukuthi kambe kungenzakala khonokho?
Iya kungenzakala. Kungenzakala nxa ukhangela ukuya kwezindaba ngoba icala elikhulu elikhona endlibonayo lileli ele-insurrection elika January 6 leliyana. Ngibona ngathi leliyana kuzaba zima ukuthi athi hayi ngangeke ngenzanga lukuthola phana nxa kuyikuthi lizangena phakathi kwawona lo mnyaka.
Ye, masikhangela-ke bamthombeni indaba manje okwenza ukuthi abantu bemthande kangaka ama-Republicans loba le ebhekane namacala.
Yikho khonokho okungathi kuyamangalisa ukuthi ucabanga kwabo kunjani.